Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ekomiti yedalela eParliamente ebona ngamandla athi kusobala ukuthi uhulumende sephelelwe ngumphako kudaba lokusilela kwamafutha ezimoda.
Kodwa kulokhu siba west and west asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesipishiyeli ikhona. Namhlakathi okutsha sisele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication.
Ibandla lezaphu lithi kulamabhasi azathwala abantu kungela mbadalo lamhlanje ebasa eWhite City Stadium ukuyavalelisa umnumzana Dumiso Dabengwa ozabekwa entabazinduna kusasa.
Amabhasi wonke azasuka ngokota 7 City Hall ekonda eMpuma Township yahamba ethwala abantu bahambise eWhite City.
Lamhlanje silengxoxo lomhlabeleli olodumo owakwele South Africa uBongani Dlamini uDJ Bongz phela ocula i-house music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanye amalunga ekomiti yedalela eParliamente ebona ngamandla kagesi e-Energy and Power Development athi kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kulandela umhlangano wayo lomphathintambo kahulumende obona ngalolu daba umnumzana Fortune Chasi kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja. Ababili laba bahlanganele committee le ngaphambilini kombiko abawethule le idale leParliamente izolo lapho abaveze ukuthi ezinye izizathu ezibangela ukuswelakala kwamafutha ezimota imbiko yamanga lokungakhulumisani okucacileyo kwabaphathi ntambo kudaba lokuthengiswa kwamafutha i-supply chain. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomgcini sihlalo wali committee umnumzana Joel Gabuza webandla leMDC.
Indaba sitshele zona siyazazi besivele bahlala aziyenzi mehluko kuloko kukhona vele kuground. Kuqala sihlangana lawo amajahara sekukabile sahlangana lawo mhla ka 23 December sasithembisa ukuthi by end of the 50th season ukuthi konapho kuzola nje new year kwakufanele kufiyela ama-queues kungasila. Sazohlangana la mhla ka 7 March wasitshela njalo ukuthi hayi by end of March kuyabe kungasela ama-fuel queues. Kodwa kulokhu siba west and west asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesipishiyeli ikhona. Namhlakathi okutsha sisele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye-communication. Ya abantu sebesenza i-panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi ifuel izakhwela intengo. So yikho sebesengathi wonke umuntu usethenga. But wonke umuntu okuground olemoto yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying leyo ayijovele abantu bengasela fuel, wonke umuntu usehamba ku-empty tank akusela lutho.
Kuyini selikukhangelele okungayenza uhlupho lolu lube
ngakho? Angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month akufanele nakushuti ifiri ukukhuluma kwakumangulo uthe usenza ama letters of credit akwanisa ukuthenga ifiri engasenelisa kose okwamaviki amathathu alandelayo. Sesizabona nje kumaviki lawa amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini ngoba utheni uqalisa ukubhadala kusukela last week. Kodwa ngokwazi since last week was 1 year babo bonke abalezimoto akukabi lo mehluko. asazi kumbe ngeqiniso ngoba akasitshinisanga lawo ma-letter of credit kodwa ukhulume inombolo ezikwanisa ukuthi ute uthi yena ubhadale 153 million, which is quite enough ukuthi kube le fuel eningi ezajova posa amaviki amadata alandelayo. So asikaboni mehle ukuthi nakugrawund esikufuna soma-credit note esikufuna ukuba kwi-fuel abantu benzuza i-fuel bengelayini bengalayini.
Yiwaphi amacebo elimtshele wona umnumzana Chasi nomnumzana Mamuthi?
Okokuqala besibuza ukuthi kathi kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyane lalokhu okwenzakalayo kuground. Sambuza njalo futhi kathi kungani vele lokhu lithengisa i-fuel ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency. Sambuza njalo ukuthi kathi sibona amagaraji amanye adengisa i-fuel nge-foreign currency abanye abavunyelwe. Kubangelwa yini khonokho? So yimbuzo esimbuze yona ukhanya la impendulo esithi hayi khona ezadingisisa akakabi kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle. And ububi wakhona ukuthi i-minister layo umuntu osesemutsha ngithemba layo usadingisa ukuthi ezwe ukuthi ku-ground kunjani.
Lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Chasi lokho kungathembisi ukuthi isimo lesi sizaba ngcono sokuswelakala kwamafutha.
Singazi kwabanye bami but ngokubone ngikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekukhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo. Hayi khona sizahlala senza ama-deliberations sibuzane ukuthi madoda libone njani but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonileyo kuyakhanya ukuthi amalunga ephalamende awasuthiseki ngencazelo kade ziniwa amajaha. Kungani? Ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esitshengisa ukuthi kahle kahle kuzoba le fuel izakwanela abantu bengesangeni kuma-qs.
Sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efuel usunjani kanye lo wamagetsi.
Kathesi sokuwesi sokudlulisa amalawulo ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula kukwanisa ukuthi ulayini yephela uselayinini. Kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke sefuna ifuel. Sibonge ukuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ungasalayineki wonke umuntu ezefuna ukuba yinumber one kumbe ebe le chance yokuthi tole ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayithola khona. Amalayini kathesi kasakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini abasela patience abantu.
Lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza umgcinisihlalo wekomiti ebona Energy and Power Development engwebandla le MDC ube khuluma icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo ngomunye wabafunda baze bahlala lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa kesizwe amazwi akhe.
Mina nginguJaffet Ndabeni Ncube umza wakhe kaDumiso Dabengwa. UDabengwa sizalwa sonke khona le manxele lentaba sinduna. Ngathi ngikustandard 4 mina engwenya laphana mishini yena kustandard 5. Silala uyise wayengubody master. Nilala lo Dumiso sisebenzisa icanseli lodwa sile ngubo zethu sidonselana ingosi kupholisa sithaba simangalisa. So that was 1951 akungitsheleke sikhule sonke senze konke saba sonke ku youth ye NDP uzaphu waphuma kuqalene weZambia ngamlandela lami yena wathumela eRussia khona le nangaye Czechoslovakia siyafu awubantu benkosi intaba idilikile. Awukhosi akutsho sithi intaba idilikile. Sisebenzele umuntu wenkosi. Yes. Asimhambiseni ngokuthula okuhle bakithi azindlale kuhle bakithi.
Edward Nari. Mina kuthi kulo muntu okuthiwa ngoba uDabengwa. Ngaqalisa ukwazi ibizo ngengoma khonapha ku 1877. Kule ngoma iyayihlatshelwa ngamagerilla. Yayisithi Thumela uDabengwa ayetshela unkomo ukuthi siyalithatha lo nyaka kodwa yena umuntu wakhona sasisazi ibizo kuphi. Ngaze ngazoba mazi after independence kulapha engaqalisa ukuba mazi khona then lapho khonaphana sesiqalisa ukubala ukubotshwa kwakhe lakomasuku kwazobuya esephumile laphana sesitsho ukuthi hhayi uvele ukuphuma kwami ayisuke ukuthi ngikhululiwe ngoba vele kwakuqala bengelacala. Lapha silahlekelwe okukhulu okumangalisayo. Hayikhona njengemuli yakwaDabengwa ngoba imuli yezapho kuphela kodwa njengesizwe eseZimbabwe ngoba ngumuntu wayehlanganisa abantu bonke ngumuntu wokuthi kwakulula even umuntu omncane okunganani kwakulula ukuthi afinyelele kuye ayexoxa laye
lo ke labo ke umnumzana Jafet Ndabeni Ncube lomnumzana Edward Nare kunjalo nje inkulungwane zabantu zikhangelelwe ukubuthana enkundleni yeWhite City Stadium kobulawayo lamhlanje umkhosini wokuyavalelisa umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dubiso Dabengwa yena otshone ngeviki edluleyo uDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngesikhathi evela kwele India lapho kade siyelatshwa khona uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe uDabengwa uzabekwa emathuneni omndeni wakhe entabazinduna esigabeni semanxeleni kusasa uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mgcini sihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka wachasisa okunengi ngombuthano walamhlanje
ngale White City speeches ezenziwa abantu abazanalo babuDabengwa abatshiyeneyo abamasonto ama-political party abakahulumende bonke bazanikwa isikhathi sokuthi bakhulume ukutuka baloku amazwe njani
ibhokisi lakhe lizafika lalo eWhite City
ye lizafika ibhokisi bazadlula belithatha ebuseni kwenyaradzoli eWhite City
kuyini elingakutsho kuzulu wakobulawayo ongaba lesifiso sokuzala eWhite City ezevalelisa ubabuDabengwa
sithi abantu abame lapho kujayele ukuthathwa khona abantu uhulumende ujayele ukuthi wona nxa kulento ezinje abe lama-pick up points abantu bemalokitshini bayakwazi ukuthi amabhasi adlula ngapha amabhasi wonke azasuka ngo-7 City Hall eqonda kuma-township yahamba ethwala abantu yohambise eWhite City
uzaqala sikhathi bani umsebenzi uphele nini
umsebenzi I think uzaqala ngo-9 kodwa abantu bangaqalisa ukungena egedini ngo-8 o'clock because amagedi abe sevulile
kukhona yini eselikuzwile ngomongameli Mnangagwa ukuthi mhlawumbe ngafika laye emngcwabeni kumbe azebamba izandla
hayi asikezwa lutho into esiyaziyo ukuthi khona ngale ntabazinduna lapha angcwatshwa khona kule guest of honor kahulumende maybe nguye upresident asikakwazi basafumbete ngaleyo information asikakwazi ukuthi wona ngubani ozabuya kanye kanye uzoba ngu-guest of honor
entabazinduna ubekwa ngaphi kahle kahle ube lo muzi
hayi bale heroes ekhaya ngathi lapho uvele kungcwatshwa abantu bakibo abakoDabengwa sengahamba kabili kathathu ngilaye emfeni zakibo bale ndawo lapho abangcwatshwa khona kubhaliwe ukuthi lo wangcwatshwa nini mbona abanye baqalisa from 1906 kubhaliwe ukuthi bani baniDabengwa wangcwatshwa lapho ngo-1906 so yinto evele isenzakala ukuthi bangcwatshwa khonapho
lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo liyanxuswa ke balaleli ukuthi liye enkundleni yeWhite City Stadium lamhlanje lizwile amabhasi ke awabhadalo Ukwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uzimisele ukuvula amagagasi ukuze kube le misakazo emitsha eminingi elizweni. Umtswangwa ukukhuluma le committee yedale lePhalamende ebona ngokucutshwa kwembiko izolo. iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umahluli umnumzana Charles Hungwe walile ukupha ibail umnumzana Munyaradzi Kereke oyelilunga ledale lephalamende wagwetshelwa ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu phezu kodaba lokudlwengula umzukulu wakhe oyeleminyaka elithumi lanye. Okwamanje ke kesilalele amazwi awenu lina balaleli bethu eliwathumela ke nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Into engizayitsho nje kuphela ukuthi yazi uya so traumatized sise siyesaba ngisho nokuthi sifake ama audios because sesabela abazali nabafowethu esabachiya ekhaya ngoba lo mbuso kamnangagwa ozithi wona ukhululekile ebantwini bakithi. Siyakubona ukuthi khona vele abantu bakithi abakakhululeki. Ngitsho la kancane kabakakhululeki kusese nje yiwona lwana umbuso kamgabe ongangokuthi laba bantu vele they are sharing whatever they are doing, uyabona. So ukuthi besitshele amanga bethi bona ye umunye nomunye usekhululekile umuntu sengatsho ukuthi khona ama-experiences akhe anjani empilweni, uyabona. Khonkyana ngibona mina kungamanga njalo hlazathe tshoko kuyindlela nje ukuzama ukuheha amazwe omhlaba ukuthi khona bona sebetshintshile, bona bengatshintshanga lutho kulokhu kusafana nje lakudala, uyabona. So the best thing nje mina engiyibonayo esizokhululeka ngakhona ukuthi khona sibe into kunjani iJames Online leya ebivele ikhona kudala ibuyiselwe, sikwazi ukuthi thina njengabantwana bakomthwakazi abantwana basemathebeleleni thine Midlands bezibuse, ngoba ever since sazalwayo sizwa kuthiwa kule nto kuthiwa uzibuse okuyinto esingayaziyo empilweni zethu. Mina njengami uzibuse kangimazi, yabo.
Kuzophephelaphi thina maZimbabwe ngoba ubunzima bukhona ngapha kule ndlala ngapha imali kayisebenzi okuthi ngabe bafake ama-US dollar lamarandi kube yikho okusebenzayo ibhondi liphume kusale ama-US lamarandi ngoba yikho esibonani wako ngoba indlala ekhona. Uzakwehluleka ukuthenga i-feeding yenkomo, wehluleka ukuthenga i-feeding yakho wena muntu. So kulobunzima obukhulu esihlanganene nabo. Ngikhuluma kanjela kula tshani ukuthi inkomo zili inkomo zakhezi ziqalisile ukufunda nje phansi ukuthi akusela tshani. So i-feeding izothengwa ngani, izothengwa njani njengoba kungela lokhuzeni kungela mali uthengise inkomo ngamabhondi uqede lapho ehluleka ukuthenga yona i-feeding ukuthi ufeeding inkomo ezingu-2 nje kodwa uthengise inkomo eyi-1. So ukwenzima kukhona indlala yabantu, indlala yenkomo. So inkomo zizakufa ziqede laphana wehluleke lokuthi uzenzeni ngoba nawe vele uzazule ndlala yakho nje. EZimbabwe sibhekane lokunzima, sibhekane lokunzima over. Mina kamboni ukuthi iZimbabwe izabuyela emuva. Mina ngikhuluma kanje ngiseZimbabwe. Ithi iZimbabwe izabuyela emuva kudubeka kuzawutshintsha yini kodwa kangiboni ngoba izinto zikhwela njalo njalo nje. Akula price control ukuthi ngivele izinto ziyanqandwa ku-price control ukuthi ziyehle zibaleke ukuqansa. Ziqansa njalo nje. Angazi ukuthi ibhondi balifaka ye ukuthi liseseyimali nje kumbeni selifana nakudala nje imali yama-balance check ngoba ibhondi kathesini kubizwa kuthiwe yi-3 rand idola eliyi-1. So uzabuza kuthengani izisebenzi ziyakhala njalo nje zifola amabhondi.
Mina ngisebenza kwele South Africa igama ngingu-Rapson Mwale. Bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo, ngifike namhlanje, ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale. Hayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi $3.50. Hayi kunzima abantu bagcina bengasadli isinkwa yonke into iyakhuphuka.
Ke ku studio 7 siyangena sibili kodwa ubuhlungu ukuthi siyakhuluma kanje so bayasika ukuthi yabizwa yakhuluma ngoba into okuthiwa izano PF vele siyehlulekile total njalo iyehluleke since ingenileyo khathesi ngabe nje ngabantu abacabangayo bafaka imali lekhanda likamqabuko ngoba nguye umuntu walethilizwe kodwa ngokuba umuntu wesindebelela bakumbokotha sokungani uthi umgabe ngoyabuya lelizwe kungayisikho lokho mina ngusipho moyo emvele enkayi South ngivele enkayi South mina imenga engangigijima ngesikhathi yemdisi iqala so khathesi hhayi ngihleli kodwa ngizubuhlungu okwenzakala empilweni zethu. Yeah, ngizibuhlungu kakhulu ngoba iZANU-PF yokulutha ayisiyo yokuthi iyazwela umuntu ukuthi kuthini loko befike ebhenkini uyafica ukuthi bafuna ukungena phambili babuthi imali baphume bahambe wena uyabe utshona ukhonapho kumbe ulele ukhonapho ngamalayini akhona bona bafike baluthi imali bathathe baphume bahambe loba nguphi bafuna khonokho nokuzinduna kwakhona sokufanana konke ngoba kuyasebenzela iphathina lebusaka esitshontshayo so akulanto enhlelizweni sesithele nzima bakithi aluba ngabe kuyenzakala ngabe bayavalela ejele bonke bahlele phakathi ngoba hhayi kwathi kungena umthuli kwathuza avusa ilizwe khathesi nguye selisela lokugcina emhlabeni ojigumba sebethule zwi ngoba bona baphiwe izigidi betshontshela abantu sebethule zwi akusela into ekhulumekayo itsho zwi songani kabakho eZimbabwe sesidubeka thina ngokusela babo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayecwayisisa ngodaba lokungenela kukhetho lukamnyaka ka-2018 oluya America, umnumzana Robert Mueller uphinde wagcizelela izolo imbiko yakhe yokuthi wayengeke abophise uTrump ngoba kulomthetho olawula ngophenyo olufana lalolu olwenziwayo olumvimba ukuthi engabophi umongameli wesizwe uTrump. Elemelika likhangelelwe ukuswela odokotela lezinye izisebenzi zezempilakahle kuminyaka elandelayo ngoba zisiyadinga amadlelo aluhlaza phetheya. Namhlanje uyiwoza Friday kanje ngitheke ngililibazise ngomdumo we-house music. Unomfundo Mkhize usethulela lolu daba olule ngoma ze-house music.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphuma elokishini lobe emaphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongs waba lephupho lokuphumelela kwezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Kwarakwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Kwarakwara, ubevele sehlonishwa ngesipho sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethela udumo ngethi T thina sobabili eyathengwa yathola isicoco se double platinum umdumo ka Bongz uchaza esit house afrobeat Usefinyelela iminyaka engamathuma amabili ejabulisa abantu ngengoma ezichisa isikhosa okwenze wethula amadlalade amahlanu namhlanje udume ngegama Mr. Gwaragwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe ebantwini basemzantsi Afrika uDJ Bong kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene omunye umgido adume ngawo yivuma kodwa engazange ifike ezingeni legwaragwara esisabalale umhlaba wonke.
Engasasa engavuka nje abantu kubhiza abantu bekufonela kuthiwa yibo wazayenza indaba bonke kuthi indaba yayo senako bengisendela u-real shaper mara emva kwalokho wonke umuntu mjaye ivelesi-r
fonela
Charles Sambena naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke walahlekelwa yimali eningi wabanjwa ngamandla ukuthembisa inkampani yakhe yomculo eyamabalabala entertainment laloba ebhekane lobunzima utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu njengokusho kwenye yama-album ethi Survival of the Fittest. UDJ Bongz uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho usujwayele khona ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na.
Abamuntu uyivalela eshopini yabo uyivalela eshopini nasisi abakhululeke nje baphume baye ngaphandle bazona ngaphandle kuyenzeka le.
Ungamlandela uDJ Bongz kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongz. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongz_Gwara_Gwara. NginguNofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngise Washington DC. Ngithi libele mpela viki elishukela.
siti kwara kwara siphinde siti vosho yebo ke njengoba kuyi Friday ayihoza Friday ingoma emnandi ingoma ka DJ Bongz sigqibela ke uhlelo lwethu siyabonga Nomkhize Mamkhize siyabonga kakhulu hayi igama lami ngu Chris Gande ngiyalivalelisa asidibaneni njalo kusasa kodwa kusasa sidibana ngo 7:30 hatshi ekusena sikho siyabonga.